Siyabonga jonga lo Chris eli tshona njani mdwakazi omuhle yikudibana emsakazweni we-Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 21 ngoNcwabakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
because sigcine sihlala phansi labe Radiation Protection Authority of Zimbabwe sisabhalela nesivumelano sokuthi sibone ukuthi sizaphathisana njani ngokuthi intathe lezindaba zibe lolwazi lokuthi kuyini okubangela umkhuhlane wemvukuzane singawenqabela njani njalo ungelatshwa njani.
Inhlanganiso yentatheli zindaba eZimbabwe Union of Journalists ilobelana isivumelwano labohlangothi lweRadiation Protection Authority of Zimbabwe ngenjongo yokuphathisa intatheli ukuthi zilobe zilolwazi olwaneleyo.
Ngoba sibona ukuthi kuhambise ukuthi kuqalise ukubotshwa abantu bengakaniki indaba eziqondileyo. From izolo bekungasabotshwa. Ngoba kukhalisa ukuthi kuvethwa abantu namhla kumbe mande bazachwekisa ukuthi bavethe babesebeyanika izindawo zabo eziqondile.
Abaphila ngokuthengisa ezitaladeni zakobulawayo bathi uhlelo lwekhansili olokubabhalisa ukuthi basebenze ngokusemthethweni luqhubeka kuhle njalo kabasathathelwa impahla abazithengisayo ngamapholisa kamanisipala. Ku Waza Friday lamhlanje sileqembu elizibiza ngegama lokuthi izingilosi zezulu abaledlalate labo elithi kukhona ongibizayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abenhlanganiso yentatheli zindaba iZimbabwe Union of Journalists balobelane isivumelwano labohlangothi lweRadiation Protection Authority of Zimbabwe ngenjongo yokuphathisa intatheli ukuthi zibe lolwazi olwaneleyo ekulobeni okuyikho phezu kwendaba zalolu hlangothi ikakhulu kundaba esiphathelane lo mkhuhlane wemvukuzane. Kubika uMavis Gama.
Amacele omabili avumelana ukuba lelinyathelo lizaphathisa ukutholisa ulwazi oluyilo kuZulu athathe izinqumo esazi ukuyadinga usizo esibhedlela lapho esecabangela ukuba uselayo imvukuzane lokuba indlela yokwelatshwa ngeradiation isebenza njani emkhuhlaneni nobikwa usuthatha imiphefumulo yabanengi ukwedlula eminye imikhuhlane emhlabeni jikelele. Lezi nhlangothi zibe lombuthano wokulobelana lesi sivumelwano seminyaka emithathu emkhosini wezelwe eWarren Park Hills Golf Course. Umgcini sihlalo weRadiation Protection Authority of Zimbabwe eyingcwethi njalo kwezokwelatshwa kwemvukuzane uDr. Ntokozo Ndlovu uthi uqakathekile ukusebenzelana lokhu ukuze uZulu afinyelele ulwazi oluyilo phezu kwemihlobo yeRadiation.
Ukuthi intatheli zindaba zingathwala izindaba lezi eziya ebantwini ngendlela ezwisisekayo njalo ecacileyo mayelana nezinto lezi kunganceda kakhulu ilizwe lonke.
Unobhala jikelele weZulu uMnumzana Foster Dongozi olobe lesi sivumelwano emele intatheli zindaba uthi babone kufanele basebenzelane labe Radiation Protection Authority of Zimbabwe laba ekuthini intatheli zindaba zithola ulwazi olumqoka nxa ziloba ngeze radiation.
Ukuze isizwe seZimbabwe sibe kwazi ngomkhuhlane lo kumele siqale sazise intatheli zindaba eziyizwe eziyaqhuba lawo mazwe. Yikho sigcine sihlala phansi labe Radiation Protection Authority of Zimbabwe sisabhalela nesivumelano sokuthi sibone ukuthi sizaphathisana njani ngokuthi intatheli zindaba zibe lolwazi lokuthi kuyini okubangela umkhuhlane wemvukuzane singawenqabela njani njalo ungelatshwa njani. Ngoba intatheli zindaba nxa kuyikuthi sezivisisa ukuthi indaba zemkhuhlane yemvukuzane zihamba njani kuzazinika ulwazi lamandla wokuthi zazise isizwe sonke.
U uqonqosela intathelizindaba uDongozi phezu kokuqhakatheka kokudingisisa ulwazi phezu kwendaba eziloba ngazo zilobe zilolwazi olwaneleyo ngendlela ezaphathisa uZulu lapho eseluthola luvelela kumaphephandaba emisakazweni omabona kude lezinye indlela zebulenjini esezisetshenziswa kulezi nsuku.
Intathelizindaba zingabophongo sukela udaba kumele zicubungule dingisise zibale ingwalo ezichiyeneyo ukuze zizwisise ezibhala ngakho ezisakaza ngakho nxa siqhuba umsebenzi wethu lasinanzeleleni ukuthi siyacubungula sidingisise iqiniso ukuze lathi nxa sesihambisa imbiko sihambise iqinisa.
Lo mkhosi wokulobelana phansi lesi sivumelwano seminyaka emithathu okwamanje ungenwe zingcwethi kwezempila kahle izisebenzi ehlangothini lukahulumende lwe-Radiation Protection Authority of Zimbabwe, inhlanganiso ezisebenza loZulu zizimele undaba zezempila kahle kanye lazo intathelizindaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Abaphila ngokuthengisa isitaladeni zedolobho lakoBulawayo bathi uhlelo lwekhansili olokubabhalisa ukuthi basebenze ngokusemthethweni olwe-vetting luqhubeka kuhle njalo abasathathelwa impahla abazithengisayo ngamapholisa kamansipala njengalokho abathi bekusenzakala kunsukwana ezedluleyo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Dumisani Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso yeBulawayo Upcoming Traders Association, yena ogcizelela ukuthi ukukhahlenyezwa kwabantu kusamile.
Kusamiwe ngoba abantu basavetwa ukwenzela ukuthi banike indawo eziqondile. Ngoba sibona ukuthi kuhambise ukuthi kuqalisa ukubotshwa abantu bengakaniki indawo eziqondile. From izolo bekungasabotshwa ngoba kuqalisa ukuthi kuvethwe abantu. Namhla kumbe Monday bazaqhedisa ukuthi bavethe babe sebeyanika izindawo zabo eziqondile.
Abavethwayo kulula yini ukuthi bethole konke okufunekayo amaphepha akhona?
Abarejistileyo abaningi bangkhona bonke bazakuvethwa bonke. So kusiya ngokuthi uyangena yini kwi-criteria yangkhona. Okukhangelwayo ukuthi ngesikhathi esinjalani uthengisa njalo uthengisani njalo ungumhlali wakoBulawayo.
Sikhuluma ngabahlali bakoBulawayo, inhlanganiso yakho yake yathi kuyakhathaza ukuthi kulabanye abathengisa abavela kwamanye amadolobho. Solunjani kathesi lolu hlupho?
Yibe sicanga ukuthi kuzaphela ngoba okathesi sisa sithe kungcono ukuthi kube kuvethwa abantu kukhangele ukuthi kungkona ngabantu bakoBulawayo yini. Kodwa silohlupho lokuthi abantu bakoBulawayo banike abantu futhi ama-adresi bebanike futhi le-information. Kugcine sokuhlupha ukuthi sibekwazi ukuthi umuntu lo ngakoBulawayo kumbe umuntu oza kumele ukuthi kubenefit abantu abangabantu bakoBulawayo.
Kodwa lile themba lokuthi soluphelile uhlelo lolu lwe-vetting abantu bazathola indawo zokuthengisela. Yalitshela i-council ukuthi indawo ziyenele.
Hayi, abantu baningi kakhulu ngenxa yokuthi kungkhona bonke laba abantu abaxotsha imisebenzi abayenzani bonke bayakuvendise baza kabayenele abantu. Kodwa sithemba ukuthi kungkhona kuzamiwe umzamo wonke okuthi kuzame ukuthi kuyokukhava abantu abaningi. Kodwa hhayi, abantu basezivenele ngoba abantu basebebaningi kwedlula izindawo ezikhona.
Umnumzana Dumisani Ncube ngunobhala jikelele wenhlanganiso yeBulawayo Upcoming Traders Association obekhuluma ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Eminyakeni edluleyo kulamazwe abe inhlekisa eZimbabwe ngenxa yokuwa kwenotho yawo uZulu wakuleli engazi ukuthi koze kumfice laye. Osekumele abantu bazibuze khona ukuthi zifundo bani abangazithola kulawo mazwe ukuze ilizwe liphume ebunzimeni elikibo. Intatheli zindaba yethu uNothando Sibanda usibhalo ludaba ngokugcweleyo.
Ngolesikhathi lapho uZulu wakuleli wayekhangela umakhelwana beZambia ahlekele esikhewini engazi ukuthi kusasa kuyizolo sobohlamanyosi. Lamhla sokumele ilizwe likhangele amazwe la lidingisise ukuthi wona aphuma njani kulolu dubo nanguphela indlela ibuzwa kwabaphambili. Unkosazana Mother Phiri owenza izifundo zenotho uthi wakhula ilizwe leZambia liyinhlekisa kodwa lamhla baningi asebephephela kilo. Nxa kukhangelwa leli lizwe uthi kusobala ukuthi lingalungisa ezombusazwe ezenotho lazo ziyalunga.
Sasikuzwela eZambia singazi ukuthi inxeba lendoda alihlekwa namhla yithi, kodwa nxa sikhangela umakhelwane kuyasipha ithemba lokuthi lakwelethu lizwe kuzalunga. Ukumele sikwenze ukukhangela kwezombusazwe, siguqule inkokheli yethu njalo sivuselele ubudlelwane lamazwe asentshonalanga.
Umhlaba wake wangena esikhathini esinzima kunotho esaziwa ngokuthi Great Depression eyahlasela lamazwe athuthukileyo afana leMelika, iNgilandi labo Japan. Umnumzana Butler Tambo ingcwethi ekucubunguleni kunhlanganiso yePolice Research Institute of Zimbabwe uthi nxa kukhangelwa lesi sikhathi kusobala ukuthi izinqumo ezithile zilakho ukubulala inotho yelizwe, ikakhulu nxa kukhangelwa ukwabiwa komhlabathi kuleli kanye lokusa inotho yelizwe kwabensundu.
Uyo ufuna ulungisiswa ukuthi silungisise umthetho lo indigenization eqinisweni ngawo umthetho omuhle, kodwa sokumele abantu sivumelane neqiniso ukuthi siyabafuna abantu abavela kwamanye amazwe. Kanjalo asivumeni ukuthi right nxa singafaka la bantu ngama special economic zone, sithi kwezinye indawo ezifana lakhona pha kobulawa lapha amakampani asevale kakhulu, sithini thina sizatshela abantu ukuthi benginelisa ukubuya bevula amakampani lapha kobulawa imali abazayibhadala lesi ngathi i-tax ibe ngehlileyo.
Unkosikazi Musa Nyoni umongameli wenhlanganiso yabazisebenzayo kobulawayo izichiya uthi inotho yelizwe izathuthuka kuphela lapho uhulumeni angaqala ukudala imisebenzi uZulu asebenze.
Qala imali sasilayo ezandleni kwakuswelakala ukudla esitolo, but kathesi sokwehlukene ukudla kukhona esitolo kodwa imali yokuthi uthenge ukudla kwangkhona yiyo engekhoyo. Ngalesi simo esikhona sokuthi abantu balokhu bexotsha imisebenzi bala belokhu bebuya abantu sisibabaningi okuzagcina sesingamavenda sonke kungasela olemali oholayo ukuthi uzabuye ezosithengela.
Omunye njalo ocubungula inotho yelizwe unkosazana Abigail Skhosana uthi nxa kukhangelwa amazwe enelisa ukuvuka kwabafileyo kumele ilizwe liqakathekise ukuvuselela amankampani alungisa impahla yokuthengisa phandle kwelizwe njengeziSco Steel, liphinde livuselele uloliwe ukuze athwale impahla lula ngoba intengo yempahla yakuleli iphezulu ngoba ithwalwa ngomgwaqo kunokuthi ithwalwe injanji elintengo ephansi njalo ingabulali imigwaqo.
Iloliwe ngibona ngani ingavuseleleka njengoba besukhanya kulabanye abavela kwamanye amazwe njengeGoli, kade sesithi bona bengayinika isikoloto kodwa kuyikuthi labafuna ukufaka eyabo imithetho yokuthi hayini siyabe sesisebenzelana ngaziphi indlela esingathi ngama-joint venture.
Esikhathini esiningi uZulu wakuleli ophandle kwesigodlo iHarare ukhala ngokuthi kungani zonke izinqumo zithathwa khona ezinye izigaba zingaphiwa amandla okuzibusa. Ingcwethi kwezokubuswa kwelizwe umnumzana Butholezwe Ncube uthi ilizwe kumele labe amandla kuzabelo amabhanga enelise ukuthatha izinqumo eziqintini akuzo ukuthi anike bani imali, asekele iphi inkampani, hathi ukuthi izinqumo lezi zithathwe ngabantu abakhatshana abangazwisisi okwenzakala ezabelweni.
Imali itholakala eHarare. Amabhenki lapho laba manager abayiba bathi wena thola imali gumede thola imali jele thola imali baseHarare. Yikho kuzabona amankampani wonke ebaleke siyangaphi lapho kule mali khona eHarare.
Umnumzana Tambo uthi kumele njalo kukhangelisiswe indleko zokuboleka imali kuleli ngoba iyadula kakhulu emabhanga okwenza amankampani ehluleke ukuyibuyisela lalapho ethe yaboleka aze avale. Lokhu uthi kwenziwa ukuthi imali ebhoda elizweni isindluthwane kakhulu.
Unye kwizinto esimele sikukhangele into yokuthi ukuthi abantu bethole izikolo zokuthi benze ibhizinisi eZimbabwe leso esingathi ngama-loans. So le nto ethiwa ama-interest rates le eyimali ephezu kwemuntu ayikolodileyo lapha. So utholakala ukuthi isiyinkulu kakhulu.
Ngakukhangelwa ukuthi vele ilizwe langena njani kulolu dubo ukuze kulungiswe ngoba phela akugobo lingeqondiswe. Ingcithi zithi ukwabiwa kwenhlabathi okunika abalwela inkululeko wamaqubaquba ezimali, ukusa inotho kwabensundu kanye le micimbicimbi yayisenziwa libhanga lesizwe ngaphansi kwaye ngumqondisi walo uDr Gideon Gono. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Amanye njalo amaplazi abamhlophe asetenjiswe ukuthathwa nguhulumende lanxa umsekeli kamongameli omnumzana Emerson Mnangagwa wayethembise ukuthi labo abalimi abangafika phose amakhulu amabili abaseyikuthathelwa amaplazi abo. Inhlanganiso yabalimi abamhlophe eZimbabwe Commercial Farmers Union ithi iningi lamaplazi la asezathathwa nguhulumende kuphiwe abensundu ngasesigabeni seMatabeleland South. Umkhokeli wenhlanganiso le umnumzana Hendrik Oliver utshele iStudio 7 ukuthi okubamangalisayo ikuthi amaplazi la afuna ukuthathwa asesigabeni esingelazulu eliningi kodwa kuphiwa abensundu ukuthi belime khona kungamaplazi okufuya inkomo. Go Studio 7 Live Talk lamhlanje sihlaziya udaba lwemali ephiwa izisebenzi esezathatha impentsheni. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze zilithinde ecingweni lingene kuhlelo. Inombolo njalo 001-202-465-0318. Le Studio 7 sakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. EleMacedonia lithi lizavumela ukungena kwabalutshwana abavela kwamanye amazwe ikakhulu abe-Afrika abeza bengelangwalo ezisemthethweni zokuza kulelo lizwe. Kukhangelwa ukuthi umuntu uvela kuliphi ilizwe njalo ubalekelani elizweni lakhe. Abalelungelo lokuvota kukhetho lwakwele Haiti eziqintini ezingamashumi amabili lanhlanu babikwa bengaba lethuba lokuphinda ukuvota njalo kulandela udlakela oluqhamuke kukhetho lokudinga amalunga edalela ephalamende kulelo lizwe olwenziwe mhlaka 9 ngoNcwabakazi lonyaka. Ziyaphela ezivela kwamanye amazwe. Balandeli bemidlalo ikakhulu umdlalo wenguqu sokuyisikhathi seno imidlalo yenguqu esigaba seCasalaga Premier Soccer League yaqhubeka kulempela viki kule midlalo egobhozisa amathe edolobheni lakoBulawayo ngomgqibelo langesonto. Kubika intatheli izindaba yethu uJoseph Njanji.
Kusasa ngomgqibelo iqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo lechickenin lizemukela iqembu lewange enkundleni eluveve. Lomdlalo ozatshengiswa kumabonakude uSuperSport ulakho ukuchaza abalandeli ngoba iqembu lechickenin lifuna ukwala lilokhu likhokhela ngemiklomelo emihlanu kuthi elewange lidinga ukukhuphuka engalaneni njengoba lihlezi endaweni eseduze lomsila wengalane yemiklomelo. Komunye umdlalo okhona ngomgqibelo iqembu leflame lili lizadlala lelechapungu ngaselafanje. Ngesonto kuza kuba nemidlalo emibili enkundleni eBarber Fields njalo ukuqala uza kuba phakathi kweqembu leHawumayindele Triangle ngehola lakuqala emini kuthi owesibili uza kuba phakathi kweqembu leTsholotsho leqembu leDynamos wona uza kuba ngehola lesithathu emini. Le midlalo yomibili izatshengiswa kumabonakude weSuperSport. Ekhuluma ngemva komdlalo weqembu lakhe leCapes United ophelezi ngutshiki lobhanqa 1-1 ngolwesine, umqeqeshi weqembu leTsholotsho uLizwe Suse uthe ukwenelisa ukuthola umklomelo bedlala leqembu elikhulu ukuze abenze ababe lesibindi abafana bakhe emdlalweni wangesonto.
ukuthi bathole ipoint kuyabanika ipower ukuthi they work more hard to bring iconfidence kuboys bethu. Now they know ukuthi kona they can make it, because what we need is self-confidence. Can they believe in themselves ukuthi they can do it?
Kweminye imidlalo ekhona ngesonto, iqembu lewawa lizemukela ele Highlanders ngase-Ascot. Iqembu le-Capes United lizadibana lele-Dongo Sawmills ngase-National Sports Stadium. Kuthi iqembu le-FC Platinum lizancikelana lele-ZPC Kariba ngase-Mandava. Umdlalo wokugcina weviki lamashumi amabili ukhona ngoMvulo, njalo uza kuba phakathi kwe-Harare City le-Buffaloes enkundleni ye-Rovaro. Kolunye udaba elumelana lomdlalo wenguqu, iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lizemukela iqembu elimela ilizwe le-Ivory Coast ngesonto enkundleni ye-Rovaro emdlalweni wokudinga amazwe aza kuyadlala kumidlalo ye-Olympics ezaqhutshelwa elizweni le-Brazil. Iqembu leZimbabwe lingena kulo mdlalo kumele linqobe ngemiklomelo emine kungelampendulo ukuze lidlulele phambili. Lokhu ngoba iqembu le-Ivory Coast liphiwe imiklomelo emithathu mathupha ngemva kokuba amantombazane eZimbabwe ehluleke kuya kwele-Ivory Coast. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu lamantombazana aleminyaka engaphansi kwechumi lathoba munomunye elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi liselizweni leBotswana, lapho eliyephatheka khona kumidlalo engenwe ngamaqembu amazwe amane agoqela eleNamibia, eleMozambique, eleBotswana kanye lalo eleZimbabwe. Lawa maqembu azancikilana phakathi kwemidlalo yama-overs angamashumi amane ebanga imiklomelo, njalo iqembu elizaqeda imidlalo yalo elile miklomelo eminengiyilo elizanqoba. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Umhlabeleli wengoma zokholo ohlabela iseSouth Africa uSibanjana Junior leqembu lakhe leimpiyo Sindiso baphakathi kokuqoqa amakonsati okudinga imali ezaphathisa ekwakhiweni kwembimba clinic ePlumtree lezamimpilo crash kombimba njalo esigabeni seChibudzana. USibanjana uthi uthethele linyathelo ngemva kokunanzelela ukuba ukwakhiwa kwe-crash lele kliniki sokumisiwe ngenxa yokusilela kwemali. Ikonsati yezamimpilo iza kwenziwa mhla ka-9 ngenyanga ezayo, kuthi embimba clinic ibe khona mhla ka-12. Asizweni ingxoxo esiyenzelo Sibanjana Junior.
Since ekhaya ngale kungani kunenkinga, abantu baqalile ukwenza izibhedlela, baqala ukwenza izikolo. So ngikubone kufanele njengomuntu oleqembu elike lahamba indawo eziningi siyenza ama-concert e-charity. So ngikubone kufanele ukuthi ngingathatha iqembu ngisukela lapha eSouth Africa ngiye ekhaya nke ngiyenza ama-show amazili. Kuzoba ne-show ezaba khona ngey'9 ezamimpilo crash eChibudzana. Isiyinto vele esehlelweni. Kuzoba ne-show futhi ezoba khona kombimba eklinikhi, into vele nayo esisehleleni. Sicela ebantwini abafana nabo nama-businessmen nabantu ababe benozwelo lokuthi basincedise baphosele labo khona okwesabe sikucela, ngoba nathi asinakho ukuthi siye kufaka lapha sizama ukuthi sifike senze i-show imali ingene, abantu bangene sithathe imali futhi siyibuyisele ku-community ukwenzela ukuthi bakhone ukuthi kulokho abanganakho okwaleso sikhathi bakufuna.
Kuyabe kuyimalini okungena kuma-shows enu?
Ekungeneni bengingasho ngokuthi ngizasho ukuthi bangene ngemalini, ngoba okwamanje isimo salaphana sinzima. Ngithe mina ukhansili nabantu asebenzisana nabo bahlale phansi njengezakhamizi, ngoba bazayenza namatshwala abazabe kuthengisa phakathi kwenza ukuthi imali iphakathi. Bona yabazabona ukuthi abantu nje bemakhaya abanye ngabasebenzi abanamali, bangabona ukuthi abantu bangakhona ukungena ngemalini, ngoba ishow akuseyami, ngiyabantu. So mina makathi ngiyami yikhodwa engingabeka khona indlela yokuthi bangangena ngemali engaka. So laphana bona abantu yobafuze bahlale phansi, ngoba ubona babo ukuthi singakhona okungaka ukwenzeti nabo baphakamisa isikhwama sabo.
USibanjana Junior ngumhlabeleli odabuka kombimba ePlumtree ohlabela ezokholo ekwele South Africa ehamba leqembu lakhe leimpi iyo Sindiso. Go Waza Friday lamhlanje uBenedict Nhlapho uliqhunzela umculo wezokholo ophuma kudlala de elitsha leqembu elizibiza ngegama lokuthi Zingelozi zezulu. Idlala de elithi kukhona ongibizayo.
Liberty Love uzelwendebe kwanda ngo-1984. Ezokucula zona uziqalele qembu lembuselelo yamakholo lapho acule khona kweminyaka emihlanu qede lapho wasungula elakhe iqembu lezingilosi zezulu. Kudlalade lakhe lakuqala elithi kukhona ongibizayo kuxutshaniswe umdumo wezokholo ojwayelekileyo lalo owamaziyoni. Kuthi zonke zolitshumi lambili ingoma ezikule dlalade zintshumayelo eziphuma eBhayibhileni.
Ngoba sesisensukwini lezi ezinzima kumele siguqe sithandaze noma kunzima kanjani, noma ushiywe isihlobo sakho esinjani, noma kuthiwa ulele ungadlanga, noma kuthiwa indoda ihambile, noma kuthiwa umbe abantu bakukhuluma kabi, ungabi nendaba kodwa guqa uthandaze ukwazi uNkulunkulu khona. Kubalandeli, thengani umculo wami likwazi ukuthi lingisapote, lingathenga amafeki ukuthi ngikwazi nami ukuthi ngilirekodele ama-albums amaningi abuyayo.
Okumunyedwe lezi ngoma uhlukuzwe emagameni azo agoqela ethi Adam lo Eva, elila masabakathani, izulu likhaya, lale ethi Magdalena. Uthi ke sahake isifiso ngalo umculo wakhe kase yamanga emalini.
Bengifisa ukuthi imusic yami kube iyasabalala ikakhulu ekhaya lapho engizalwa khona eZimbabwe, nationally abantu bayazi, ngikwazi ukuthi nami elokho ngiqhubeka ngibhala ngishumayela. And okunye futhi mina njengomuntu obuye eGwanda ebengikuthanda ukuthi ngikwenze kakhulu ukuthi ngibheke abantwana abasakhulayo, amathalenta abantwana besakhula besesebancane, nabo ngikwazi ukuthi bafundise ukucula, baqala ukucula besesebancane ukuthi bakwazi ukuthi babe lekusasa elihle.
Njengoba elokho esabuya acule njalo leqembu lemvuselelo yamakholo, uPrit uthi thintana laye kuFacebook egameni elithi Intombi Zemvuselelo Yamakholwa, kanti ke ungakhohlwa ukuhlala ubonga umveli ngqangi ngalokho akwenzela khona. Ngimele Studio 7 eJohannesburg eSouth Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Ngesikhathi sokukhangela incwadi elisilobela zona linabalaleli, siqale ngencwadi evela kumlaleli wethu uKhisi Shaba osebhinga othi vuka mthwakazi, ilizwe selifile, zikuphi insizwa ezithanda ilizwe lazo, zikhulule ilizwe, ukubaleka ayisimpendulo, asihlanganise namakhanda sizikhulule. Kubele incwadi njalo evela ngomlaleli wethu othi ngempilo ende basakazi beStudio 7, ngisithi linjani lonke ngapha ngiyaphila, ngicela libingelele abakuhlabangana elizweni lonke, labalandeli beTim Tim iBoso phela, yimi usamafana Patson Boso Hlabangana eGogwe. Ngiyabonga, hayi ke lati siyabonga Patson. Siyabonga labalaleli bonke. Isikhathi sezidliwe ngomango isihlobo zami. Kodwa salani kuhlelo Studio 7 Live Talk. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilani.